sibhekane lendlala enkulu engayifanisa lendlala esike sayibona ngabo 1992. I-deficit le inkulu kakhulu.
Okungenziwa ngombono wami njalo uhulumeni sewuchile ukuthi sokumele kuthengwe umumbu from amazwe esilobudlelwane lawo, amazwe anjengabo South Africa, kodwa singapheleli khonapho ekuthini kumele sithenge ukudla ngoba sibhekane lendlala, but sokumele lathi sizilungiselele kuhle sibone ukuthi into le ekuthiwa yi-climate change, i-climate catastrophe, yinto esizahlala silayo. So osokufunakala siya phambili ukuthi si-invest entweni ezinjengamademu, into enjenge-irrigation infrastructure, ukwenzela ukuthi labo abalimi abakhulu bekwanise ukuthi ma kube le ndlala bekwanise still ukusupplya to i-GNP rather than importing, ngoba uku-importa lokhu siluza imali eningi kakhulu. Imali le singayisebenzisa ukuimporta, singayisebenzisa ukwakha, ukuqinisa amanto njengamadamu labo irrigation infrastructure, singaya phambili kakhulu. Lolu luhlelo oloso kumele lugijiniswe kakhulu nguhulumende, ngoba naye singasayenza kanjalo sizalokhu esikhala after 1 year esithi hayi sewube le ndlala njalo, ngoba sokumele sivume ukuthi sile climate change and into esizohlala silayo. So sokumele sithathe amanyathelo azosivikela kulokho.
Abantu abafuyileyo manyathelo bana bangawathatha, ngoba abaningi bakhala ngokuthi akusela madlelo kanti lamanzi lawo ayasilela endaweni eziningi.
Sokufunakala indlela eziningi ukuthi abalimi bethu bengabi lamalosi. Okunye kokuqala abangakwenza yikube bethengisa ezinye izifuyo besalela ezilutshwana, ngabethenga kumbe bangathengisa bese besiyathenga okunye ukudla kwenkomo ngenye indlela leyo, kumbe bengathengisa inkomo lezi imali ibe ngama-savings masungani simo sesi-right then sebeza kuyathenga. Lolu luhlupho sibili olukhona esibhekane lalo, and lezo izindlela ezi-practical embona ngazani zingasiza abalimi bethu. Ulokho esijale ukubona ukuthi abantu bayagcina inkomo besithi hayi ngenza ke ngithengise, khona kusobala ukuthi kunendlala, yikho okugcina kubangela amalosi. Mina ngicebisa abalimi ukuthi bengathengisa bethenga ukudla bezifithi laba abaleziningi, abanye abalezijwale bengayothengisa ezinye imali yakho nabeyiseve abazothenga ezinye inkomo nawumosu usukahle kumbe esingathi usu-improvile.